ukugcina isihlalo wekhomishini le umnumzana Selo Masole Nare uthi sebehlele indlela yokulungisisa indaba zokungezwani ethi njalo okumqoka kulolu gwalo ludaba lokhetho kanye lolwegugurawundi okuyizo ezizaqala ukukhangelwa lonyaka.
Sesifike esibangeni sokuthi sikhangeleke entweni ezinje ngokuthi sizayihlahla njani indlela yokuyenza umsebenzi wethu. Yilo ithuba elenze sabuya lapha namhlanje sihlahla indlela yokuthi senzeni kusukela namhlanje kuze kuphele iminyaka emfayo. Ungakhangela iphepha lethu esilayo ama-priorities phezulu siqalisa ngama-elections kubuye kugugurawundi.
Wengeze ethi ikhomishini izasebenzelana lamanye amakhomishini afana leZimbabwe Human Rights Commission kanye leZimbabwe Electoral Commission kusiya ngokuthi udaba abalukhangelayo lweyama kwezokhetho kumbe ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Omunye walabo akade besemhlanganweni umnumzana Strike Mkandla uncome loluhlelo kodwa usola isikhathi sokuqhutshwa kwalo ethi sifitshane kakhulu okungabangela ukuphathwa komsebenzi ongajulwanga.
Into evele ihlale ingihluphile ngecommission le yikuthi izaba khona kweminyaka engu-10 eminye yakhona isidliwe already and lesi sikhathi esiseleyo izakhuluma yonke into kusukela ukufika kwama yikuvala izinto okumele ukuthi ngabe ziyalungiswa bese sikhuluma ngento yonke endalandala sijiye okukhona.
Umnumzana Dumisani Mpofu uthe laloba uhlelo lolu luluhle kumele kucaciswe ukuthi uZulu uzathola ithuba lokubuza ukhomishina imbuzo nxa ingabe sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi.
Kuqakathekile ukuthi i-commission le ibe accountable, not ukuthi only to hold others accountable, yona la ibe held to account. Kufanele kube le ndlela yokuthi umuntu obone ngani ayisayenzi ngendlela ebuthe izayenza ngayo abe kwazi ukuthi uzayenzani, ngoba siyakwazi ukuthi sesaba la ma-commissions amaningi eZimbabwe lapha amanye akhona acine information yathi lingaphumi. Currently lokho esilisina le court ukuthi release idumbu chena commission report leshiyambako.
Ilunga leMthwakazi Republic Party unkosikazi Ntombizodwa Mguni uthi uyajabula ukuthi ukutshengisela kwabo sokuze kwabafikisa kuleli zinga.
Engifisa ukukutsho ukuthi i-commission le it's got to have foot soldiers bengabi yibo bodwa besimela njengabantu bakwaMthwakazi ngapha. So ngathi sekusiba lokuzwisisa ukuthi sisuka kuphi sisiya nga. Kwasiza kakhulu kuba kwethu lana lathi njengeMthwakazi Republic Party ukulwa kwethu first befika eBICC sazobalandela futhi eLupane was so important.
Umhlangano lo ukuhlanganise abantu abavela ezabelweni zonke zelizwe. Ugwalo lalolu hlelo luza kwethulwa kuZulu kumaviki amabili alandelayo eHarare. Ugwalo lolu lukhangelele ukubumba ilizwe elilokuthula, a powerful Zimbabwe for all generations. Ngimele iStudio 7, ngibobulawayo, ngingubathabile Masuku.